abantu ababale iqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababontu wathuthelwani abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi wonke umuntu wayengathi amfuna umgqabe khona pha ngitsho lephathini kuzala u-P F abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma yikho kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwakukhanya kwaphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kukamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowo wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umkakhe ngiwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani isikhathi kwakungcono kulalapha kathethi kodwa khangela phela Nkomo kathethi kulokuphula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bekhalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbe ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathethi bazikhulumela bachothoze uhulumendeni indlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo angibalele khonapha kwi-studio thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezane phiyaba nzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sibe sesikuwamukele ukuthi hhayi vele ngabantu abagangileyo laba abantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu ongomongameli abamthethiselani vele mongameli imbali ungasoli into lapho ayenze khona kubi